Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni ziku 22 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sasihambeni sonke ngobuningi bethu liyokuzwa ukuthi uminista wefinance uthi ibudget leyalo nyaka izabini njani. Ukwenzela ukuthi lani lifake imibono yenu uma sekufika emahofisi nabo babambisanga ukuthi balilandele kodwa khona okukuqakathekile.
Idale lephalamende lisungula lamuhla uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibudget yomnyaka ozayo.
Okwamanje asikafake iprice straight ngoba lapho esiyithenga khona thina sithenga ngamarand. So sizazama ukubona nxa sithengisa ngamabhondi kumele sithengise malini kwenzela sikwanise ukubuyela siyewoda. Esilayo kathi ezingeyo US dollar isidola 40 ilitha ipetrol then ngamarand abo 20 rand.
Izakhamizi zemanama eGwanda zijabule zaphinda zadana ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni igalaji lamafutha ezimota elingamukeli imali yohlobo lwamabhondi notes.
Kanti ukufa kwabantu abangu 6 kuze kudinga ukuthi kuze kuyedingwa ama international commissioners. Kukanti sile ndaba ezifana labo Gugurawundi as okwafa khona abantu abaningi ababalelwa kubo 20,000 kodwa azange sibone kufakwa icommission efana naleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono etshiyeneyo ngokwenzakala phambi kwecommission eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ihluze udlakela olwaba khona ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lephalamende lisungula lamuhla uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo. Amalunga edaleleli akhangelelwe ukusungula lolu hlelo endaweni ezivalisa iCaribe, Chinoyi, Kwekwe, leGweru lamhla ekuseni engakayi kwamanye amadolobho. Amanye amalunga la akhangelelwe ukuthi azakwenza imihlangano ezabelweni zeMatabeleland kusukela kusasa. Iningi lithi imihlangano le kayincedi lutho ngoba uhulumende uzilungisela ugwalo lokusetshenziswa kwemali yelizwe engathathi imibono evela ebantwini. Ake sizwe unkosazana Thabita Khumalo umkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende ekhuluma ngemihlangano le lo Gibbs Dube we Studio 7.
Okwenzakalayo vele nyaka wonke kuqakathekile ukuthi singene kuZulu simazisa ukuthi ibudget ininjani ukwenza uZulu asinike imbono yakhe. So okwenzakalayo ukuthi abameli bephalamende bayabhoda iZimbabwe yonke behlangana loZulu. Kodwa mina engikubona ngazani impambaniso yikuthi kugcina kusiba ngabantu bebandla leMDC labezani bese ungazani sokuliwa kulomnyaka ngicela ukukhuthaza abantwana baseZimbabwe sasihambeni sonke ngobuningi bethu liyokuzwa ukuthi uminister wefinance uthi ibudget yalo nyaka izabini njani. Ukwenzela ukuthi lani lifake imibono yenu. Yebona yenu ngaze lifake imibono yenu uma sekufika emahofisi nabo kabambisanga ukuthi balilandele. Kodwa khona okukuqakathekile ukwenzela ukuthi usinika amandla uma sezibuya ephalamende sezibuza amaminista imibuzo lena esiyibuzayo ngolesikhathi ukuthi kanti angithi abantu bathi kanti ngani ngakukulandelanga kanjani. So siyalikhuthaza lonke ukuthi libe khona. Akunakakelile ukuthi usebandleni lithi lanxa ungalandeli ezombangazwe kodwa ibhajethi yimpilo yethu sonke. Asambeni siyokuzwa ukuthi basiqambela aphi amanga.
Ye, siyabona ukuthi esikhathini esiningi abantu bathi vele konke abakukhulumayo akufakwa khonaphana-ke kugwalo lwebhajethi. Ngakho-ke uncedo lwakhona kuvele kuyini?
uncedo lakhona kuyikuthi angithi kathe silibonile ukuthi kule munye umntwana waseZimbabwe okubone kuqakathekile ukuthi ayethatha udaba lophosa aluhambise e-constitutional court ukuthi hayi boliyephula ilungelo lami ngendaba yesisekelo sombuso. So lani njengezizalwana zaseZimbabwe lapho elifika likhulume khona bangayekile ukukulandela ngoba kubhaliwe esisekeleni sombuso. Hambani liyebabophisa lile mvumo njalo kulenzisuka kudinga ukuthi udinga amagqwetha. Kulamagqwetha okuthiwa yiZimbabwe Lawyers for Human Rights. Bona labo kawubhadali yona ipeni lesikhala. Okwenzayo nje uhambe uyebabona ubazise ukuthi hayi bo thina sasikhulume sathi kanti ngani ibhajethi isiphume ithe lilungeleleni lona lelo.
Ye, soke nxa sokubuya ke imbono yabantu wena ngokubona kwakho njengoba siwahlala sibiledala leparlamente wakubona konke lokho ubona imbono yabantu ingafa kanjani khonapho ke kubudget?
Imbono yabantu kathese ukuthi indlela engafakwa ngayo sonke siyazi ukuthi iminyaka yonke ngu-38 izanakazi ilalele ukukhulunywa ngabantu. Yikho ngisithi bangahamba bayexoxisana labameli bephalamende bona babe bekhona khonapho kulobufakazi ngoba silabantu abazabe beloba ukukhulunywa ngabantu. Kulobufakazi bokuthi lanxa ezesiya ekhothi umuntu ozahamba nalowo kulobufakazi ukuthi sathi kazakhuluma kodwa kabasilalelanga. So thina sithi kabasilaleli ngoba lilungile lethu ukuthi bayentshintsha izinto eziza kwenza ukuthi uZulu aphile kahle ngoba kade siyaphe sikhuluma kunjenje yingxabangxoza ephandle la ngokuthi uhulumende kalalele ukukhulunywa nguZulu. So ngibona ngazani bafunda ngokuthi kumele bayebotshiswa. So yikho sokusele kade sibe lokheli babophisa baze bazi ukuthi uhulumende kayisibo bona abakuhulumende, uhulumende nguZulu.
Lo ngkosazana Thabita Khumalo umkhokheli wamabandla aphikisayo edale lePhalamende ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma owayelilunga ledale lePhalamende emele iPhelandaba Mpophoma ekubandla lezanu PF. Umnumzana Chuma uthi uhlelo lolu luqhakatheke kakhulu.
Into lezi ezeconsultation ngizibone ngiseselilunga lePhalamende into eqhakatheke kakhulu abantu abamele basukume bahambe bangayeke thisi beyekele abantu abephalamende nxa bebuya laphana beyekele ukwalala beyokuzwa ukuthi kuhamba njani njalo labo befake imibono yabo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi uZulu asukume ayofake umbono wakhe ngoba ibhajeti leyi iza i-affecte wonke umuntu at the end of the day. So nxa singasahambanga khona phana imbono yethu ayisoze izwakale ePhalamende.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa kuthi idala lePhalamende lingakhuluma labantu imbono yabantu ayijalanga ukuthi ifakwe phela kubhajethi yabo ikhona kwenziwa kuyini?
No, asiko kona lokho mnumzane njengoba ngikutshela. So mina njengabaseparlamente into eyi-one engayinanzelelayo abantu kabasukumi nxa kula ama-consultation lawa nxa amalungu ePhalamende buya. Mina bengikulokuzeni bengikubhodi local government noma lapho sabhoda kona zisilungisa indaba even ama-shop licenses act lani lani abantu ade bebuya bebethiwa balutshwane. Ngalo-ke osokutshengisa ukuthi ona imbono layo ikanjani iba mlutshwane futhi. So ayisiki ukuthi ona iparlamenti ayithathi izinqumo ezifana ngabantu ikwenze khonoko iyakwenza izikhathi zonke but uhlupho ukuthi abantu kabasukumi ukuthi bayekhuluma imibono yabo.
Kodwa imbono ingaba mlutshwane golide sibili akutsho ukuthi phela bangathatha konke bekufake kumbe ingaba mningi kakhulu abasoze bethathe konke. So nxa abantu bebalutshwane mbona ngani ngxeka ungcono akunjani?
Mina ngihlala ngisithi kodwa umuntu ohodwa awufani le mine isihlangane yonke imihlanu. Ngakho ke njalo nxa kukhangele koko ngithi kuthiwa nxa siba ningi kuba ngcono kulalapho nxa siba lutshwane. So mina ngibona ngazathi ukuba baningi kwethu kuqakathekile kakhulu ukwenzela ubana imvisiso yethu le scope of understanding yethu ilayo iqhele ibe banzi. Lokho yikho kuzayenza ukuthi kona impumelelo yangikhona phose mhlawumbe iphume ngendlela esiyabe sikhangele ngayo njengoZulu.
Ye, nxa ukuthi abantu sebefikile khonapho ke kukhulunywa ngezinto zebudget. So siyabona ukuthi okunye phela abantu babesicabanga ukuthi enxa yizinto ezingana ziqedakali zilamanombolo amaningi into ezinjalo akubatshela abantu ukuthi vele kuyabe kufunakalani.
Well into yonke ayiphonga ukuba yindaba yenombolo kuphela. Kukhona okuningi okunye okukhangelwayo mhlawumbe sithi phose njengokuthi kona imali ekhona isetshenzwe njani iniwe njani ama-ministry athiyethiyene lawo esilawo. Mina kade sibona uZulu kumele ngabe uyasukuma aphume akhulumele phezulu we Minister of Health ukuthi ngabe iyangezelela imali izibhedlela zithole imithi ekwanileyo, zithole izinto ezikwanileyo njengemibheda nemishina eyokwelapha abantu abagulayo. So mina ngibona ngazathi iMinister of Health iyadinga sibili usekelo lukaZulu ukwenzela ukuthi wena phose wonke umuntu ogulayo akwazi ukuthola ukwelatshwa okugcweleyo njalo okusuthisekayo. Labakhulu bethu bakwanisa nabo ukuthi belatshelwe khona eZimbabwe njengomuntu wonke, kodwa lokhu kuyaphuma ngokuthi nxa iMinister of Health iphiwa imali eneleyo ukuthi ilungise izinto zonke lezo.
Ye, kulabanye abantu ababona ngazani nxa kusenziwa khonokho kuyakuthiwa hayi lezi zinto zezano kumbe lezi zinto ze-MDC kume njani?
Yikho lapho ulahleka khona oluningi lwethu khonaphana. Uhulumende nxa ebuya ngephalamende kuma-budget consultation kumbe amanye nje ama-parliamentary portfolio committees atshiyetshiyeneyo asiyo zanu PF khonaphana ekomithini yona lani ehamba ibhoda e-budget kwabana uzathola ukuthi wena bakhona ama-MP awezanu PF ye, kodwa bakhona futhi ama-MPs ozawathola abe-MDC Alliance kumbe ama-independent nxa bekhona babekhona kwaphana. So yikomiti yeparliament, ikomiti yomuntu wonke okaZulu wonke. Ngakho-ke lingakukhangeli ngokwezanu PF, cha ngokwelizwe lethu, ngokwesizwe sethu ukuthi silungise njani sindawonye. Asikho kwamabandla nxa sesifike ephalamende ngale sesiwakhiphile amabhathi lawana ebesiwagqokile sikhankasa, sesigqoke amabhathi awusebenzela ukuthuthukisa isizwe sethu.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma owayelilunga ledale lephalamende emele iphelandaba Mpophoma ekubandla lezanu PF. Ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Ukusilela kwamafutha okuhambisa izimoto kuyaqhubeka elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo osokubangela ukuthi iningi labachayeli bezimoto liqede amahola ambalwa lifolele amafutha la. Amagalaji amaningi abikwa engatholi amafutha lawa asetholwa ngamalutshwana lapho okwanda khona abachayeli bezimoto bethemba ukuwazuza. Abanye basola abanini bamagalaji ngokuthengisa amafutha la ensitha ukwenzela ukuthi abawathengayo bephinde bewathengisele abawadingayo ngentengo ephezulu ukwenzela ukuthola inzuzo ethe xaxa. Ukusilela lokhu sokubangele ukuthi abachayeli bemichova bekhweze imbadalo yabo isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya phakathi kwengamachumi ayisikhombisa kusiya kudola elilodwa i-70 cents le-$1 ngoba besithi labo amafutha ezimota ayabadulela. Lokhu kwenzakala ilizwe libhekane lokusilela kwempahla ebalisa amafutha okupheka lokunye kanye lokukhuphuka kwentengo yalezimpahla. Ezinye izitolo zibikwa zingamukeli imali yama-bond notes zifuna amadola eMelika, kuthi ezinye zikhweze intengo kakhulu kwabathenga ngama-bond notes langabo EcoCash. Abapheka izinkwa bathi silakho ukukhwela siyefika kumadola amahlanu esisodwa ngoba ingqoloyi isilela. Ezinye izitolo sezivaliwe kwesikhatshana ngenxa yohlupho lolu. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi konke okuhluphayo lokho ngokwesikhatshana nje, njalo okuningi kuzalunga kulandela inhlelo uhulumende azisungulayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi okwenza uhlupho lolumemetheke ngabathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni. Uthi uhulumende uselawo amabizo abantu abenza lokho, abagoqela ababeyiziphathamandla zikahulumende, kukanti usalungisa umthetho wokuthi babotshwe. Kodwa ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi kufanele uhulumende alungise impande yalolu hlupho, ngoba abantu sebezama indlela eziningi zokuziphilisa ngenxa yengxabangxoza ekwezomnotho welizwe. Ngosenjalo, izakhamizi zeManama eGwanda zijabule zaphinda zadana ngesikhathi umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Bednico Ncube evule igalaji lamafutha ezimota elingamukeli imali yohlobo lwama-bond notes. Intathelizindaba yethu Albert Ncube obeseManama eGwanda South usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje uhulumende wakulele phethe sithi amandla we-bond note alingana le-dollar lakweMelika. NgoLwesihlanu umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Bednico Ncube uvule ngokusemthethweni igalaji elithengisa amafutha ezimoto eManama ngamadola eMelika kumbe irandi laseSouth Africa kuphela. Esethula umbiko wakhe, uMnumzana Ncube obengumhlonitshwa kulomkhosi uthe ukuvulwa kwaleli galaji kuveza obala ukuthi leZimbabwe livulile amathuba amabhizimusi phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kungenani lokuthi leli galaji lithatha ama-bond notes, uNcube uthe lizasiza uZulu kanye lenhlangothi zikahulumende.
Abathena lizabizwa kuthiwa yiManama service station. Silivule okusemthethweni. Angifuna ukuzwa ukuthi kusesa namhlanje Dr. Hobe akula fuel ngapi ku-ambulance. Ambulance ikhona, ifuel nansi sinywa lapha eManama.
Lo mcimbi obumuhle ilanga lonke uzuke wajikisa ngesikhathi imota seziqala ukuthela amafutha. Abatshayeli beyikobetshelwa okokuqala ukuthi leli galaji kalisoze lamukela ama-bond notes. Abatshayeli bezimota, iningi labo kungabathovisayo, bebefike madabukakusa kuleli galaji belethemba lokuthi bazathela lawa mafutha asetholakala nzima kulezi nsuku. Ihlekana labatshayeli bemthovo basuke bayacela uMnumzana Ncube ukuthi angenele kulolu daba, kodwa kubikwethelayo kungaphezu kwamandla akhe. Sixhumane labanye besidla amalahle.
Yibo phela abakontroli ilizwe. Ilizwe laba lemthetho yalo. Kana singathathi drive nangu uthe na eza ikwanza ukukhulumela iPP bond le user. Sithele ngapi ifuel yangkhona?
Aba phela sithele ngapi? Ngeke ngingena ngenxeba njengephethu
ukuthi ngiyibona yena uminister.
Abathayeli laba abathengisele ukukhonona kwabo ngokuvimba leli galaji ngezimota, bagcine bethelelwa amafutha la nge-$2 yama-bond ukuze basuke, kodwa imbiko esilayo iveza ukuthi abasaphindanga bathatha ama-bond kusukela khonapho. Ukansila ka-Ward 17 uMnumzana Ephraim Nyathi udule themba lokuthi ukuvula kwaleli galaji kuzathuthukisa isigaba seManama.
Kanti bevula i-black market, speeding ipetroli ngama-prices angayisiwo. I-transport ibidura because i-transport ibifuel ibikhatshana. Abantu they could walk from here up to maybe Guyu ukuthi bayethola i-transport. Sesibhedlela sifike kunganazelela nxa ipetroli ibilingekho, i-ambulance cannot move. It's a relief anyway, abantu emathishini akhona lapha e-Ward 17 la kuma-community.
Umqondisi we-Topic Investments abanikazi beManama service station uMnumzana Tiseso Sibata uveze isizathu sokungamukela ama-bond notes.
Okwamanje asikafaki price straight ngoba lapho esiyithenga khona thina siyithenga ngama-rands, so sisazama ukubona nxa siyithengisa ngama-bond kumele sithengise malini kwenzela ukuthi sikwanise ukubuyela siye water. So sisazama ukulungisisa intengo yangkhona kathesi, asikaphumile intengo e-right eyama-bond esilayo kathesi nge-US dollar, is dollar 40 iliter ipetrol, then ngamaranzi ngabo 20 rand.
Iningi labathengisayo kulezi nsuku alisamukela ama-bond notes, osekudala ukuthi iningi lezisebenzi kuleli lithi selifuna ukuhola idola lemelika. Amandla ebond note aqhubekela phambili siwa mihla ngemihla lapho uqathaniswa ledola lakwemelika. Ukusilela kwempahla ezitolo kanye lamafutha ezimota kuqhubekela phambili loba nje uhulumende phethe sithi kuzalunga. Ngimele iStudio 7 ngiseManama Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe sezifeze imbono etshiyeneyo ngokwenzakala phambi kwekhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ihluze udlakela olwaba khona ngemva kokhetho kwalimala abantu kwathi abayisithupha balahlekelwa ngumphefumulo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabancoma i-commission ekhokhelwa ngumnumzana Halema Monklante owayengumongameli wakwele South Africa ngunkosikazi Sithembiso Nyoni omele inkayi South edalele parliamente njalo ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezamabhizimusi athuthukayo.
Mina ngiyamncoma kakhulu President Mnangagwa ukuthi uyifakile le-commission. Engikuthandayo futhi ukuthi ayisibe abantu beZimbabwe bodwa, asiba bantu beAfrika bodwa, sifake labantu abavela ngaphandle kwelizwe, ngaphandle emazweni, ukwenzela ukuthi sibe leqiniso ukuthi it's fair and objective. Sithemba ukuthi abantu abazathola belecala la kabe kumele ukuthi bajeziswe kuzonto abantu babone ukuthi akuvunyelwa ukuphonga ukwenza abantu babe lobudlwangudlwangu.
Kodwa ke amabandla aphikisayo athi akulalutho oluzaphuma ku-commission le okukhanya idlelana lebandla lezanu PF. Umnumzana Njabulo Ngwenya, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party, uthi kwakumele kwenziwe uphenyo olufanayo emathebheleland lenkabazwe kuze kubulawe abantu abacatshangelwa ukuthi bafika inkulungwane ezingamachumi amabili libutho le-50th Brigade.
Sicabanga ukuthi thina is just a public relations stunt enziwa yizano PF just ukuthi igeze ukungcola kwayo njengoba linto yenzakala phambi kwamehlo omhlaba wonke nje ukhangele, ngoba thina njengalapha kwelemandebeleni ziningi izinto esezenzakele futhi kodwa ezichaywe indiva. Okusimangalisayo ukuthi kanti ukufa kwabantu abangu 6 kuze kudinga ukuthi kuze kuyedingwa ama international commissioners, kukanti sile ndaba ezifana labo gugurawundi as okwafa khona abantu abaningi ababalelwa kubo 20,000 kodwa azange sibone kufakwa i-commission efana lale. Sibona ngathi nje hayi indlela yokuzama ukuzigeza nje ukuthi babonakale bengathi ngabantu abahle bazigeze emehlweni nomhlaba.
Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ledalele parliamente nyakenye wabumba ikhomishini yokuhlolisisa okwenziwa libutho legugurawundi elalikhokhelwa ligqwetha umnumzana Simplicius Chihambakwe. Umgabe wala ukwethulela uZulu okwakumunyethwe kugwalo olujulileyo olwalotshwa ikhomishini le. Abazi ngokwenzakalayo bathi i-commission kaChihambakwe yachothoza umgabe ngokubulawa kwabantu. Banengi njalo abathi iCommission kaMonklante kayisoze iphumele mpumela ekhululekileyo. Omunye olombono lo unkosazana Thabita Khumalo webandla leMovement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule qula labakhokheli abadojwe njengamakhowa ensimini bathe bedojwa laba bantu ukuthi bazekhangela ukubulawa okwenziwa ngamasotsha aseZimbabwe bethunywa nguhulumende ukuthi kwahamba njani. Kuyasimangaza ukuthi kungene uMaduku. UMaduku ube ngomunye wethu okade sincintisana kukhetho lolu. Kulobufakazi obungadingi inyanga ngoba kuvele kakudingi ukucubungula, kudingwa ukuthi kuyebotshwa lwana ujaha wafika kuguqa wadubula wabulala abantu abayi-7. Siyithatha njengabotsikamtanda abadinga ubuloyi bona bemazi ukuthi umthakathi mbani. Umthakathi ngamasotsha eZimbabwe athunywa ukuthi angene emgwaqweni ayedubula abantu ababezihambela. Njalo isisekelo sombuso seZimbabwe sica cile sithi sona silelungelo lokutshengisela nxa kulento lento engani yasikhuba. Sizabula kanjani umuntu ohamba wazivotela ngoba sonke siyazi ukuthi esigodleni eHarare ibandla leMDC sanquba. So thine sikutshoyo ukuthi iCommission lana abayekele ukudla imali kahulumende. Ngabathatha imali kahulumende nalabayidlalisayo kuCommission ingeni yethenga amafutha enqola zomlilo. Kathesi ungabhoda lapho idrobhe nakusahambeki. Imdwendwe lemdwendwe yezimoda abantu balala khona baqedhe amalanga amabili amathathu umteloko emelela amafutha enqola yomlilo. Namuhle isibhedlela sezisithi zona sezifuna sibabhadele ngama-US dollars. Apha ama-US dollars thine singalawo. Nxa ungahamba esibhedlela njengematadey kugade sebesikhona nxa bekutshaje ukuthi bakuyelapho bafuna $400 but nxa ungela $400 US dollars ngcono ubele $800 ibhondi. Kathesi emabhenki kanti singahamba uyengena akula bhondi even i-10 cents ongayithola. Abafuni i-cash, abafuni i-swipe bathi siqonde nga ngabayeke udlalisa imali banceda abantu bazakufa esibhedlela la.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi iCommission le iqakathekile kakhulu ngoba kunengi okwenzakala mhla ka-1 ngoNcwabakazi lonyaka kungakabulawa abantu libutho. Bambalwa abantu asebethule imibono yabo kuCommission le. Kulabanye abathi ibutho ladubula ezinye izizalwane zeZimbabwe ngoba lalizama ukuvimba ubudlwangudlwangu okucatshangelwa ukuthi benziwa libandla leMDC. Kodwa ibandla leli liyakulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sa yomculo kaJace Marabini esithi Ntunjambila. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idale lePhalamende lisungula lamhla uhlelo lokuthapha imbono yabantu ngoluhlo lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo. Izakhamizi zeManama eGwanda zijabule zaphinda zadana ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni igalaji lamafutha ezimota elingamukeli imali yohlobo lwama-bond notes. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.